uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokesho ukuthi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthembisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa lohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezazenziwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Isho njani lina njengezandla chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Kodwa abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Into ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela izisebenzi zakhe njalo futhi okuqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini kuyanika ke ithemba. Bonile eHarare komishina izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC Caves o-mutually lamanye amabhanga anjalo asebenzelana lohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.